eziningi esilazo njengamaZimbabwe sisukela ku-corruption esigcile kakhulu ku-government yaze yachithekela kumakampani azimeleyo yacina ichithekela lasezimulini. So ngaleso sizathu nxa siqade ukuthwala lo-corruption kusho ukuthi ilizwe kalingeke lalunga ngokuqala lokho. Okwesibili, ukuxhala lokho okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-Reserve Bank. E-Reserve Bank uzathutha ukuthi ukuxhala kwangikhona kuyikuthi izimali eziphuma e-Reserve Bank zingena e-Reserve Bank kazibekwa kazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-Reserve Bank azikhulunywa azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphandle ngaphansi komhlabathi lazo kazikhulunywa kuhle kutho ukuthi kulokuxhala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBC. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko nxa sesilo mbuso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi si-stabilize i-economy kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Size sithi nxa i-economy si-stabilized i-production yethu isikhona, ama-factories evuliwe, imisebenzi isikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi singasebenza liqhathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini, sesikufaka in-place then uhulumende sesebenza ngendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bhebhe, ukusetshenziswa kwe-dollar leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathintambo wezimali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngisho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi Ntukamili, nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba kuthiwa nguMthuli Ncube uvele yena mbone ngani kule mbuzo emningi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminista, samuzwa esithi okwakuqala azakwenza ikukhipha i-bond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye sithi ufuna ukukhipha i-bond note, osesithi yona i-bond note yilo eli-right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho uthuthuke. Umnotho uthuthuka njani ngemali edivalwa every day? Uzakubala ukuthi abantu laba abanye abangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantu abethu bagcine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazimake sense